kuyinto enhle yonke into ifuna nje isikhathi le order asuke sibekwazi ngempela ukuthi isizathu sebandla libusa yisiphi ngoba ukuthembeka akukho kakhulu so sesingakubona sekudlula isikhatshana ukuthi bajongene mabevuli amasango bezivulela inkomo amahlanga isikhathi sesiside kangaka asazi asithembeni sibhekele ukuthi mhlawumbe kuyinjongo enhle kuyisizathu esihle abantu bengafaki under pressure kugcinwe kusenzakala kwayenzakala la ngalweli ukhetho lwadlulayo okwagcina abanye abantu bengani sebesalishwa ukuncintisa.
Siyabona nanto soluvusa ikhanda njalo udaba lokuthi umongameli Mnangagwa aqhubeke ebusa. Kungabe kusenzakalani lapha njengoba sezwa yena isithi kasafuna ukuthi aqhubeke?
Indaba enzima savela sakusho kungenzeka ukuthi nguye nje ozama ukuthi kusasa kukhanya nganithiwa ufuqwe ngamandla ukuthi abe khona kanti vele yinto la ayifunayo kungenzeka kodwa-ke imbali izamahlulela kanzima angavuma iphutha elifanele la iphutha elenziwa ngumongameli osowasiyayo uRobert Mugabe owahlala waze wahlalisisa yibo ababebusa la ebandleni lakhe waze washo laye wathi ngesikhathi azadliwe ngo-Tsvangirai ngo-2008 yena wayethe usephuma bonabo abagoqela umongameli obusa manje bamphoqa wagcine vuma futhi kuqhubeke busa ugcine kuba impilo yakhe iphele kabuhlungu ufe engathabanga esehluthunelwe umbuso yilabo futhi ababemphoqa ukuthi abuse eqhubekela phambili edaka abantu ababengasamfuni okwavela sobala ngelanga kusenziwa abantu betshengisela bedemonstrator sekuthiwa kaphume sokuyikhulu bonke base bemjikele eseyedwa ehlele endlini yakhe labantwabakhe uLeo Mugabe wathi he had become a pale shadow of himself ngezindlela umuntu wayejwayele ukuvuka ekuseni esiye ejim esiya exercise kwenza ukuthi aye emsebenzini ayebusa ilizwe kodwa wafesedane kakhulu sasingacabangela ukuthi uMugabe kungafika ethubeni lokuthi ayale ukuyalahlelwa eHeroes Acre inyoni kuthi ingahlala ogatsheni isikhathi eside abafana bamarekeni bakhona ukuyingenela ngaphansi kwesihlahla ngesinye isikhathana nje seyi-eme kahle ayishaye inyona ayihlale ithalazithalaze ihlopolo lokho okutopolwayo idlule ezinye zingahlali loku hlala zivele ziphaphe zihambe phezulu kungavela kukhanya ukuthi usefuna ukubela futhi then mhlawumbe iZimbabwe izodinga i-opposition epheleleyo kumbe i-opposition yakhona kuyamele ibuye ivela phakathi kwayo iZANU-PF.